ukukhanya sibili ungathi ipressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela iIsrayeli echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantukazana lakhona lokhu ukuvalwa kwamanzi ukuvalwa kwamagetsi ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphayana kubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi kanti ke njalo labona laba abathathwayo lokhu kuthiwa ngama-hostages abathathwa bangena ngaphayana eGaza lalabo abemelila abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibini njalo nxa kubonakala i-Israyeli ilokhu izangena ngenyawo ngamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazasala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba banjalo abantu bonke labana bazawufa khona phana befele ezandleni ze-Israyeli besithi balwisana le-Hamas.
Ubona ngazani uzakwenzani khona ngale ke uBiden?
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantukazana ngendlela enjengaleyo yikho ukubona kwami khona lokhu bawaduke.